ngibonayo iyayilenda yasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhenyamini
wa-Betlehem yikho sofithi khona nekamachobana ekamzila ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhenyamini wa-Betlehem ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club and then yasitshintsha ke yaba yayilenda zukulwa ngesikhathi
wabulawayo
uFreddy Gwala umhlabeleli engikhule ngilalela kakhulu ubedumile kakhulu eZimbabwe ubedumile lakhathesi njalo umlandeli weHighlanders kule ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders. So ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngibani umuntu engingamfitha ukuthi sihlabe nje sonke. Nasengibona ukuthi uFreddy Gwala njengomuntu engikhule ngilalela kakhulu njalo ngimlandela engaba i-right candidate ukuthi abasavumela phezulu sibili wathi hhayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le ngoba iHighlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isidingo kushaywe umthalisi Molo ekobulawayo nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe kobulawayo.
Hayi Choman!
Umculo uyatholakala kungama online store, uyatholakala ku Spotify, ku iTunes, uyatholakala ku YouTube, uyatholakala ku Amazon. Njalo yonke indawo nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami kusankhaya lo Freddy Gwala Highlanders namachobana. Depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu nesande leyezayo izabe itshaywe BF ingoma. Ama-players eHighlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo estadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board eHighlanders. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama-home games e-BF.
Umculo losebenza emoyeni ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-touring musician. So bengisendleleni uFreddy Gwala ese-South Africa uproducer esisebenze naye okobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu ashiyeneyo ukuze ihlangane kuhle. This day kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane sisonke semndawo. Ama-platform anjengabo Zoom ayabelelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi i-conference and no rehearse or record as if sisonke thina singekho sonke.
I'm not going to be able to do that. Thank you.